Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 25 kuncwabakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Inhlanganiso yeZCTU ithi imali engange $1 billion ephiwe uhulumende inhlanganiso ye-IMF kumele isetshenziswe kunhlelo zokuthuthukisa uZulu. Udaba lokuntshontshwa kwezifuyo ePlumtree luyaphambili. Sixoxa lomunye ontshontshelwe inkomo ezedlula ichumi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosazana Monica Mutswangwa wazise izolo ntambama ukuthi bathethe lelinyathelo ngoba umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka. Izolo kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 27 ngalumkhuhlane. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amathathu 319 belawo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo njalo bafika inkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,016. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezingamatshumi amabili 23,397. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 2,382,359. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 1,506,445. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi imali efika ku $1 billion ephiwe uhulumende weZimbabwe inhlanganiso ye-International Monetary Fund kumele iphathwe kuhle njalo isetshenziswe kunhlelo zokuvuselela umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu. Imali le ingene ku-akhawunti yeZimbabwe ngomvulo. Iphiwa amazwe omhlaba phansi kohlelo lwe-special drawing rights. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthembise ukuthi izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU uMnumzana Japhet Moyo.
Kunengike esikukhangelele ukuthi imali nxa isitholakele ngalindlela kugcwalisiswe ke lokho. Sibona ezikolo infrastructure singathi nje ezikolo nje okusetshenziswayo ezikolo ukuze phela abafundi betholeke imfundo ethethuthu. Kungaba ukutholakala ke indawo zokufundela, kungaba izimali ke ezingakhangela okusetshenziswayo ukuthi ke abafundi bafunde, bese sikhangela ke lesikusebenzisa singathi infrastructure ngoba imgwaqo kungaba ngama dipa, kungaba ngama damu, izinto ezithize ke esingazisebenzisa nje njengelizwe ukuze phela sithuthukise ezomnotho. Sikhangele njalo ukuthi silabayanga, singabathuthukisa njani. Sikhangele indaba yomsebenzi, amakampani athize ayadinga imali ukuze phela beqhelise amakampani abo beqhatshe abantu bebemanengi. Amabhenki angathola yini imali ukuze phela kwanise ukuyabela kumbe ukukweleda nge-interest ephansi. Konke lokhu ke yikho esikukhangeleyo ukuthi imali nxa itholakele kube yimali engasetshenziswa ke ikhuphukise ezomnotho. Yikho esikukhangeleleyo.
Kulezi mali sikahulumende esezinyamalele ngaphambilini kungazakali ukuthi zitshonephi, kuyini elingawuxwayisa?
Ziningi-ke imali-ke esezitshabalele phambilini, saswela lo mkhondo ukuthi ziye kuphi. Sibone ama-diamond ke ekade silawo emtare, bethi ke kulama-billion-ke angabonakaliyo. Sabona njalo sezwa njalo ke u-auditor general sitshela ngokuthi ke kule mali ezithize ke ezingatsheniseli ukuthi zabhadala bani, kumbe zabhadala esingathi ama izinto ezingazange zilethwe kuhulumende. Kungaba ikuthenga ama generator kabuyanga, kumbe ezomagetsi ezithengiweyo azibuyanga, kwathengwa lokhu lalokhuyana akuthengiwe kodwa akubuyanga, akazange uhulumende akwamukele imali nje eyakhitshwa yabhadala abantu abangazakaliyo okwamanje ukuthi amakhampani abo lawo bantu ngobani. Lamakhampani abanye izikhulu ezithi khona aziwazi amagama amakhampani lawo kodwa zikwabhadala izimali. Inkinga ke ebakhona, so ingaba imali esizayibala emaphepheni njengoba sikhuluma ngayo kwamanje, kube yikucina kwayo ukuyizwa ngayo leyo mali. Inkinga ke esilayo kubanzima ke kuhulumende esilayo ukuthi abantu bethi kungenziwani ngokuthi bajwayele phela okuzenzela intando yabo, bajwayele ke ukutshontsha.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyathokoza ngenhlonipho ephiwe umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngumongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema emkhosini wokugcotshwa kwakhe izolo. UChamisa lomsekeli wakhe umnumzana Tendai Biti ngabanye bababizelwe enkundleni lapho bekukhuluma khona umongameli Hichilema ukuthi ababingelele mathupha. Bebenxuswe kulumkhosi ndawonye labakhokheli bamanye amazwe okungavamanga kuzwekazi le-Afrika. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyabonga abantu beZambia abanxuse umongameli weMDC Alliance ubaba uChamisa ukuthi laye ebekhona uma kugcotshwa upresident omutsha. Lokhu ngabe kuchoni ebantwini ngoba abanengi bacubungula imicabango yabo layo asiyisoli, kodwa thina beibandla leMDC Alliance sithi umhlahlandlela okhombisa ukuthi abantu abaphikisanayo ezambangazwe ayisibo zitha, baphikisana ngengqondo hatshi ukuthi omunye seyisitha somunye. Yikho ke siyabonga ukuthi u-HH upresident weZambia uzama ukufundisa iSADC ukuthi kube lokuthula, njalo ezama ukutshengisa abantu ukuthi ubukhosi ngamazolo. Akuthandi ukuthi abantu abahlala ndawonye babulalane njengesikhathi seGuguraundi njengesikhathi sika-2000 lapho abantu ababeganyulwa khona. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu bafanele basebenze kahle njalo ngakithi ngapha ku MTC Alliance sipha umfutho omkhulu ukuthi ubaba uChamisa uhambe wayafunda lokhu kuza kwenza ukuthi la ehlala elungisele ukuba ngupresident ozenzileyo ongala dlami uma sesibusa.
Baningi asebethe ukunqoba kukamongameli weZambia ayisikho ukunqoba kwebandla le-MDC Alliance. Kuza liphathisa ngani lokho?
Kusipha umfutho ukuthi sonke siyerejista omncinyane lomdala kufanane. Kupha umfutho amabutho eZimbabwe lamapholisa lama-CIO ukuthi bona ngabantu abaqhatshwe ngamaZimbabweans, hayi political party. Kutsho ukuthi ama-institutions labo abasebenzela uhulumende bafanele ukuthi baziphathe ngobunono besazi ukuthi bona basebenzela isizwe hatshi i-political party ethize. Sibona ngani kuzafundisa mhlophe amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe, singathi jikelele wonke umuntu okuthiwa i-public servant noma i-civil servant ukuthi esebenzele isizwe hatshi i-political ethile, ngoba i-political ethile iyaphuma njengamazolo ekuseni ayabe engasekho. Umhlahlandlela lo owenziwe ngu-president elect weZambia u-HH kuzathelela amanye ama-president ukuthi labo benze ngcono. Njalo kuzasipha thina abaku-opposition ukuthi sikhankase sesilomchukuchu ukuthi lathi isikhathi singafika sithi bayede.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Udubo lokuntshontshwa kwezifuyo ePlumtree luya phambili. Kunsukwana ezedluleyo umfuyi odumileyo eBambazi umnumzana Chebukani Ndleya utshontshelwe inkomo ezilitshumi lanye ngabasolwa abahlala eTsholotsho ababotshwe ngamapolisa bamiswa emthethwandaba. Sixoxelaye uNdleya.
Lapha ngithanda ukudlulisa ukutshontshelwa kwami inkomo ngabantu beTsholotsho u-Omen Inkomo Skente noBenardi Sibanda Nemane. Engathanda ukukutsho utshontshwa kwenkomo zami kungishiye ngibuhlungu kakhulu, ngizibuza ukuthi ikudelelwa bani lokhu okukuthathelwa impahla eyimpilo yami. Ukutshontshwa kwenkomo zami kunjiye ngiyazi ukuthi ngazitshela ukuthini. Ngokunjalo ngiwuhlunga ngeze ngaba mude ngoba abantu sebekuzwile ukuthi kule nkomo ezatshontshwayo ziyi-11 sesiye sathola 10 amathokazi ayi-5 nenkabi eziyi-5 ngemva kokulunya indlebe alaba babethe ukuzibona. So ngokunjalo ngiyabonga umphakathi owathi ukubona ukuthi linto kayihambi waba nokusazisa masinya sazama ukuphuthuma.
Ukutshontshwa kwezifuyo lokhu ungathi kubhahe kanganani khona ngapho ePlumtree?
Ukutshontshwa kwenkomo endaweni yakithi sekuyinhlale yenza kunokudelela sekukhona. Izibaya sezivaliwe kungase sami sodwa umphakathi wonke engathi ukusayidini le ulili ma-West. Kakhulu babuya labafana besithi balanda inkomo zeBotswana, ngingazi ukuthi lezo nkomo zeBotswana zona uhulumende sewavumela yini ukuthi ezeBotswana zithathwa nje zisiyathengiswa koBulawayo. Zingena njani inkomo koBulawayo zingezeBotswana zilama-brand mark? Lokwana kusithiya zilombuzo kwabezomthetho. So ngokutsho kwami ngani kule mpi phakathi kwabantu beTsholotsho leplumtree laBotswana, ngoba mabetshayise Botswana bengazitholi sebethathe zethu.
Abetheswa icala lokuntshontsha inkomo zakho laba bazaphindela nini emthethwandaba?
Bazabuyela mhla ka-9 September. Ukunikezwa komuntu osenabanye bakhe abaphandle enikezwa ibheyili kunjiye kanye lomphakathi sishakeqile singazi ukuthi makunje umthetho ona uyabubone kanjani ngoba ukuhlanganela komuntu osebochiwe osebhalelwe idoketi lomuntu ongakabhalelwe idoketi osadingwa mbona ngani kuyadisturba ingalo yomthetho singazike isicelo sami besiyikuthi makuyenzeka umthetho kawudlala indima yayo ngendlela etransparent engela favor ngokuba makungayenzeka ama-favors esiyabonayo nala esenzeka kudala ukuthi umphakathi uzithathele umthetho ufake ezandleni zawo.
Umnumzana Chebukani Nleya ungumfuyi wenkomo eBambazi ePlumtree. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Newsday lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana George Charamba, uphindile njalo wathuka umongameli weZambia omutsha, umnumzana Hakainde Hichilema izolo, esithi ungumthengisi. UCharamba wethule amazwi la ngemva kokubona umfanekiso kaHichilema elomnumzana Nelson Chamisa emkhosini wokugcotshwa kwakhe. Iphephandaba leChronicle lithi ubusela sobubhahile endaweni ezihlala izinothi kobulawayo. Iphephandaba leHerald lona lithi iqembu leDynamos selilobele uhulumende incwadi licela ukuthi ampe umdlali walo owake wadla uBhedu uGeorge Shaya inhlonipho yeqhawe lesizwe kulandela ukubhubha kwakhe izolo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Awusanibonani, sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Kulamazwi akhulume ngu-Charamba. Sisazibuza ngokuthi le into ayikhulumayo maye sithi iMDC ingeki wine utshengisa ukuthi vele bahlala beRoba. Utshengisa ukuthi bahlala beRoba ku-ZANU-PF. Kumele amazwi akhe lawa siwananzelele. Madayiza afunda phansi bantu beZimbabwe. Siyohlupheka iminyaka eminingi kakhulu ngabantu labo. Into le abayikhulumayo yisitsotsi abasenzayo kuZANU-PF. Wayethi iMDC ngeke iwine, even iwinile vele bengeke bevume ukuthi ibuse. Amazwi lawa sibuhlungu ngento ayikhulumile and into le kumele siyinanzelele.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu ukuthola umsakazo okwazi ukuthi usakaze ungathathi inhlangothi. Lokho siyakubonga kakhulu. Kodwa bese ngisiba lo mbuzo nje ukuthi singapha eSouth Africa sikhala kakhulu ngendaba yamapassport. Izolo ngike ngezwa liyithinta kancane ezindaba enza izolo, kodwa ngase ngisala ngingayitholanga impendulo ngoba anitholanga ukuthi like lathinta wona umnyango okahulumeni waseZimbabwe ngalo ukuthi bathini ngendaba yepassport ngoba iyahlukumeza kakhulu. Thola ukuthi amafomu ngapha bawathatha abantu ngenye imali, bafike ngale futhi ukuthi bakhiphe enye futhi imali eningi leyo mali abantu abaningi abangakwazi ukuyithola. So ukuthi ngizihulumeni angale ithini indaba yepassport, bayayilungisa ngokwehlisa ipassport kumbe vele yona ipassport kahle kahle ayikho. Ngoba ngapho ungathola ukuthi noma kunini kungathiwa ama-permits asekhona kodwa umuntu kalayo indlela yepassport. So besicela ukuthi vele sithintele umnyango ohulumeni ngalo ukuthi kuhamba kanjani indaba yepassport. Hayi, siyabonga kakhulu okhulumayo nguThembelani Sidumo lapha ngiseJohannesburg lapha.
Salibonani basakazi beStudio 7 kunye labalaleli beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Siyakholisa izindaba zeStudio 7, indaba ezinhle, indaba ezimnandi ezingaphungulwa ngezikhitshwa njengoba ziyizo zona. Thanda uPaula ngodaba lolo kuthiwa uMnangagwa wehlangana lezinduna kukhulunyiswana ngendaba yeGugurahundi. Uhlangana wakhe lezinduna wayezohlangana labangani bakhe. Wayezohlangana labangani bakhe ngoba izinduna sezalungiswa ukuba zibe ngezephathi. Kukati induna kumele zimele abantu zingathathi uhlangothi. Emakhaya uyathola induna yizo ezikhambeni la iZANU-PF. Yize zethusela abantu esigabeni ngenxa yokuthi zinkokheli induna zilaleleka zizwakale. Akula nto izinduna ezizayikhuluma indaba yeGugurahundi. Indaba yeGugurahundi kumele kukhulunywe ngizo-organization ezizimeleyo, hatshi abangani bakahulumende.
abantu bazakhuluma bakhululeke akhululeke uphume enhlizweni zabo. Ye bese ngibuya kubabalwana othi yena umehluko phakathi kweZimbabwe leZambia yikuthi iZambia i-Liberation Party kudala yadliwa eZambia yomehluko weZimbabwe leZambia. Kukati eZimbabwe lakho iZambia kudala yadliwa i-Opposition Party yalo kuphuma umgalo kudala wadliwa nguTsvangirai walukuphuma fair walukuphuma wajena ukhetho waluphindwe abantu benyanya ngoba abantu babekwazi abakuvoteleyo ukuthi uTsvangirai winile wajena uzavota kuphela wagijima eseyedwa irirun umnyaka lwana likhumbule khona lokho. Hayi zanu bakithi hayi kuthiwa lisenzima abantu ekhaya kuthiwa lisenzima abantu etsholotsho imadalinja khuluma nisegoli.
Salubonani balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7. Le ndoda ekhulumayo ngelupane ejabhiwa ekana. Why umnankagwa engaqalanga wezwa wathatha uvo lwabantu egijimela ezinduneni ngoba ezinye izinduna vele zidla naye. Hayi zonke. Ezinye izinduna zidla naye vele sezifunziwe. Why engizange wezwa abantu ukuthi bona abantu bathini ngaleyo ndaba evele eyikha phezulu egijimela ezinduneni ngendaba yeground. Angithi abantu abahlukumeke kungabantu abahlukumekezekayo. So why should ukuthi yena egijime ekhuluma nezinduna engaqalanga wezwa wangena emphakathini wezwa umphakathi ukuthi wona umphakathi uthini umphakathi ukhala ngani? Ngoba abantu kwamanje lonke besafuna impendulo. Kuselokho kunembuzo elonke ikhona, imbuzo yakhona elonke ingaphendulekelekanga ngendaba yayo le ground. Sikutheni namhlanje umnankakho sekagijimela ezintuneni engaqalanga wangena emphakathini wezwa ukuthi umphakathi uthini ngendaba yeground. Siyazi phela ukuthi abanye abasiphethe lapho ezinduneni vele kukhona vele abangafunzwa ukuthi indaba yakhona bayiphathe kanjani. Kodwa kumphakathi ophansi angeke umnankagwa eze abafuze ukuthi indaba yokuground ibaphethe kanjani. Bazokhuluma lokhu okusezinhliziyweni zabo, lokhu okusemqondweni yabo, hayi indaba yokufunzwa.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. ELeSomalia selivule izikolo lanxa nje ingozi yomkhuhlane we-COVID-19 iloke ibahile. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, i-AFP yona ithi owake waba ngumongameli weLetchad umnumzana Hissein Habre ubulawe yi-COVID-19 izolo. Ubesele minyaka yokuzalwa engu-79. UHabre ubepika kweleSenegal ngemva kokutholakala elamacala okubulala. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi kusiyafika mhlaka 31 kulinyanga amabutho eMelika azabe seqedile ukuhlenga izizalwane zalelo lizwe kanye leze-Afghanistan ezigcwele egcekeni lendizamtshina yeKabul zimelele ukugada ziphume kwele-Afghanistan. Lesi isikhathi uBiden ayevele esibekile. Kodwa abanye bathi kumele asengeze ngoba iMelika ilakho ukwehluleka ukuhlenga izizalwane zayo zonke ngalolo suku. ekhuluma izolo ngemva komhlangano awenze labakhokheli bamazwe akumanyana we-G7 ngodaba lolu. UBiden uthe nxa lolo suku lungafika belokhu bengakaqedi bazabona okokwenza, lanxa nje iqembu le-Taliban lisithi iMelika kumele ibisiphume yaphela e-Afghanistan ngalelo langa. UBiden uthe kusukela mhlaka 14 kulinyanga amabutho eMelika asehlenge abantu abafika pho sekunkulungwane ezilikhulu i-70,000. Iqembu le-Taliban libikwa selivimba abantu be-Afghanistan abaphiwe ubuphepheli yiMelika ukuthi baphume. Iningi lisola uBiden ngendlela aluphethe ngayo lolu daba, kodwa abanye bayamvikela. Sixoxe locubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Udaba lwe-Afghanistan lolu kumele abantu balukhangele ngendlela eziningi. Okokuqala yikuthi kuyini okubangele elemelika lizithole vele selikusimo esinjengasona esuthi selifuna ukuphuma. Akukhulunywanga ekuqaleni inkomo ukuthi eqinisweni umnyaka ophelileyo uPresident wami weMelika kusese nguDonald Trump wangena kusivumelane lama-Taliban la ukuthi ngasona lesi sikhathi sezikuso elemelika lizabe selisuka e-Afghanistan selilungiselela ukuthi amasosha abo nabantu babo babuyele elizweni labo. Bese kusithi ama-Taliban ababekuvumelene akukhulunywa ukuthi kwakuvunyelweneni, kodwa siyakwazi singakulibali ukuthi lo onguyokhokhela ama-Taliban manje wakhuluma waze wathola lethuba lokukhuluma loDonald Trump efonini ngasese bekhuluma ngale ndaba. Yinto engakhulunywayo leyo, kodwa yikho lapho kule ndaba khona abazisilungu bathi the devil is in the detail. Khonokho abakukhulumayo ukuthi kwakhulunywani yikho lapho kule ndaba khona, yikho futhi uBiden akwaziyo, yikho umbona lokho egcizelele eqinisa esithi ufuna ukuthi kutshaya umhlaka 31 sebehambile kungenxa yokuthi kukhona akwaziyo lesivumelwane sabekwayo. Yebo kambe eqinisweni iminyaka engu-20 abayihlaliyo belaphana akukho lulu ukuthi baphonge ukuthi vumbuvumbu sebesukuma sebehamba bengani bengazilungiselelanga, ngoba ukhangathi bengazilungiselelanga yikho nje sokuthi evumbuvumbu basuka sebehamba. Okunye futhi babengalungiselelanga ukuthi ama-Taliban azangena ngesikhathi singaka, babezitshela ukuthi azathatha isikhathi eside, khonokuyana yikho sokubangela ukuthi bazithole bekusibanga esinjengasona esabakiso.
Umhlaka 31 engafika amabutho eMelika elokhu engakaqedi ukuhlenga abantu, singabona kusiba lokulwisana yini lama-Taliban kumbe sizabona kusiba lokukhulumisana?
Okokuqala, ukukhulumisana kwaqala kudala njengoba nanjilo nje ngaphambilini ukuthi uDonald Trump uze wathi ngokuya kwesikhathi sebenegotiate sebeqede ama-negotiations akhe ukukhulumisana phakathi kwele America lama-Taliban, wazithola engumuntu osekhuluma efonini lalo oyinkokheli onguyokhokhela ama-Taliban lamhlanje, wakhuluma la efonini. Kukhona abakukhulumayo njengoba nangikhulumile ngaphambilini, ukukhulumisana kukhona vele yinto abahlala beyenza la namhlanje. Lokhu kade kule meeting ebekhona u-director we-intelligence ka-Joe Biden ethunywe ngu-Joe Biden ukuya negotiate lama-Taliban, ikakhulu lo onguyomkhokheli wama-Taliban ukuthi bavumelane ukuthi ba-extende yini i-deadline, ukuthi kungayenza yini ukuthi ba-extende i-deadline, ukuthi bakhulumeni bafika kusibanga siphi. Sinjenje kasikakutshelwa, kasikabikwazi, njalo vele khona ukuthi babekhulumane sivumelana abasenzayo esalast year kubo-February ukuthi kwavunyelwanani, akula muntu ozabakwazi ukuthi ama-details esivumelana le hayemi esithini. Kodwa kusalayo ukuthi siyakwazi ukuthi abantu laba bayakhulumisana, bazaqhubeka bekhulumisana. Kodwa lanxa bekhulumisana, asingakulibali ukuthi ama-Taliban ngama-Taliban abathembakalanga, esikwaziyo futhi ukuthi badume ngodlame.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo, uMongameli Biden ubonge ibandla lakhe lamademokrasi ngokupasisa uhlelo lwemali engena ku-$3.5 trillion ezasetshenziswa ekusunguleni imisebenzi lokuvuselela izakhiwo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwe-lockdown level 4 ngamanye njalo amaviki amabili. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali engange $1 billion ephiwe uhulumende inhlanganiso ye-IMF kumele isetshenziswe kunhlelo zokuthuthukisa uzulu. Udaba lokutshontshwa kwezifuyo ePlumtree luya phambili. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.